lokhu kuqonga kwentengo yempahla kubonakale kakhulu kuyona le nyanga kaMpalakazi lapho le mali ehlawuliswa uZulu kumisebenzi ehlukeneyo layo ithe xaxa. Inhlolisiso enziwe zingcwethi kwezomnotho iveze ukuba intengo iqonge isukela kusilinganiso sokubili ekhulwini kusiya kokwedlula ikhulu phakathi kwenyanga kusukela lapho uMongameli Mnangagwa ethatha intambo zombuso. Kumbiko wakhe awethule kubalandeli bebandla lakhe leZANU-PF ngesikhathi kungenwa umhlangano we-Special Congress, uMnangagwa ukhuze osomabhizimusi labalungisa impahla ukuba behlukane lomkhuba wokufuna ukwenza imali yenzuzo eningi ngokwedlulise amalawulo ngesiphangiphangi. Kodwa osekusenzakala kusobala ukuba akekho okulaleleyo lokho ngoba yilowo lalowo ebonakala esenza santando lapho ethengisa impahla yakhe kakhulukazi eyokudla. Lokhu kuthiye uZulu ilizwe lonke ephethe ongaphansi esethuswa yizehlakalo zokuqhubeka iqonga intengo yempahla ngokuphindiweyo. Ngempela viki uZulu uvuke esengobona ukuqonga kwentengo yesinkwa ngesilinganiso sokulithume ekhulwini 10% sisuka kudola linye ukuya kudola lamasenti alithumi ilofu lilinye. Izakhamizi zeHarare okubalisa unkosikazi Mabel Mhlanga zitshengise udana okukhulu ngalesi sehlakalo.
Silokudana okukhulu ngezinto ezilokhu zikhwela mahlayana ezinjengabo ama-basic commodities. Besithemba ukuthi kuzatshintsha kodwa kuba wese. Isinkwa laso sikhwelile okungangokuthi asisenelisi ukusithenga nsuku zonke.
Unkosikazi Mhlanga uthi okubuhlungu kuye labanye yikuba lokhu kwenzakala ngesikhathi uZulu elungiselela ukuya kukhefu leKhisimusi.
Njalo okunye imiholo kayikhweli. Kuyabe kulokhu kukhwela izinto kuphela ama-shops kodwa umholo wona ungakhweli. Lokhu kusithwalisa nzima kakhulu, siphatheka kabi kakhulu. Yilo uduku esihlangana lalo kulezi insuku.
Umnumzana Caleb Shumba uthi lokhu kuqansa kwentengo yempahla kuyisibonelo ukuba ziza kuba nzima izikhathi esesingena kizo ngaphansi kukahulumende kamongameli Mnangagwa.
Lokhu kukhwela kwama-prices kutshengisa ukuthi uhulumende ukaMnangagwa vele kasoze atshintshe zinto lapha eZimbabwe. Kutshengisa ukuthi indubeko yabantu izaba lokhu iqhubekela phambili, akusoze kube lenhlalakahle phansi kwehulumende ekaMnangagwa. Ngoba leyi hulumende yihulumende yamasotha, abakwazi ukuthi i-economy ihamba kanjani. So hayi singabokhangeleli izinto ezinhle uhulumende ikaMnangagwa.
Impahla ebalisa amafutha okuphekisa, ithukela, irayisi, iflawa kanye lochago lokunye okudliwayo sekubiza intengo ephezulu kulalokho obekuyikho khona kunyanga edluleyo. UZulu uthi kusobala ukuba osomabhizimusi bengelani loZulu okwabo kuyikufuna ukwenza imali yenzuzo ethe xaxa kuphela njalo bengalaleli lapho bekhuzwa inkokheli. Abe-Confederation of Zimbabwe Retailers Association bathi lanxa lokhu kuqonga kwentengo kubangelwa yikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe okunye sekusengezwa yikuganga nje kwabosomabhizimusi, ingcwethi kwezomnotho zona zithi izinto zilakho ukuqhubeka zisiba nzima kumuntu kazane weZimbabwe ngaphandle kokuba uhulumende abeke imithetho elukhuni ukwenqabela ukuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.